sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7 Air Voice of America sisakaza sise Washington DC.
Ngithathele lithuba lokubonga uJonga Khandimiri ngokusinika uhlelo ngolimi lesishona. Walamukela ngenjabulo enkulu ku Studio 7 ngolesihlanu mhla ka 21 Julikazi 2023 ngupraxedis Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje.
Ngiyakhule eMatheveland South ngo-2021 ye-RRP iqala kwaba le nkinga yokuthi amakhansela amaningi agcine thola imali ble.
Ugqitshwe namhlanje edolobheni le-Victoria Falls umhlangano wokuthuthukiswa komsebenzi wokuthwalwa kwempahla lokulungiswa kwemigwaqo yeZimbabwe.
Sinokusihlukumezayo ukuthi isifiso sethu lathi njengebandla and njengama-candidates bekuyikuthi singene ekhethweni lathi sikhethwe nxa abantu bele confidence kithi basinike that mandate akade bevele besiphe yona before to represent them.
Abahluli bomthethwandaba waphezulu owe High Court bathi sebevumelene ukuphangisa ukuthetha izindaba zonke eziphathelane lokhetho ezisemadale okwamanje. Uhulumende uthi uMongameli Mnangagwa uzaphatheka emhlanganweni weRussia Africa Economic and Humanitarian Forum ozaqhutshelwa kwele Russia mhla ka 27. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Umhlangano oqoqo ngabogatsha lukahulumende olubona ngezokuthwala kwaZulu lempahla lokulungiswa kwemigwaqo uxoxisana ngenhlupho ezibathelane lesimo semigwaqo elizweni ugqitshwe namhlanje edolobheni leVictoria Falls. Kwethula uNokuthaba Dlamini ekhona ngale eVictoria Falls.
Evula okusemthethweni lumhlangano oqale izolo, uMongameli Emmerson Mnangagwa ukhuthaze uZulu wakuleli ukuthi aziqhenye ngokuba yinzalo ethi ngoba ilizwe lakhiwa ngabanikazi balo.
If we have confidence in ourselves first,
kufuze lizigqaje ngelizwe lethu njalo kufuze lazi ukuthi ukuze lizwe leli lithuthuke kumele lakhiwe ngabantu. Kufuze njalo sibe lenhloso yokwakha imigwaqo yethu ukuze indawo nendawo zixhumane, ukuze labo abafisa ukwenza zamabhizimusi kuleli bahugeke, ukuze umnotho wethu ukhule.
Umnumzana Nkosinathi Ncube okhokhela uhlangothi olubona ngezemigwaqo olweZimbabwe National Road Administration utshele lumhlangano ukuba imigwaqo eminengi ikakhulu ezigabeni zeMatabeleland ikusimo esibi ngesizathu sokusweleka kwengcitshi eziwulungisayo.
Ngiyakhule eMatabeleland South ngo-2021 ye-RRP iqala kwaba le nkinga yokuthi amakhansela amaningi agcine thola imali late ngoba sithi akabi nabantu abakwanisa ukwenza ama-plans nalawo afuneka emgwaqweni.
Ugcizelele njalo ukuba babhekane lohlupho lwezakhamizi ngaphansi kwamakhansila la eziyala ukusebenza ngesizathu sokuwa kwesisindo sedola lakuleli.
Izakhamuzi lazo kumele zibuye zivale, kube labantu abazimisele ukuthi hayi mina ngizoyithatha nalezi mdola, ngoba bangabekela ukwenza njalo uzothola ukuthi yalokhu esihlalise kuva.
Umnumzana Theodias Chinyanga ongunobhala kuhlangothi lwe-Transport and Infrastructure Development ukhale ngokuthi isimo semigwaqo sibi ngoba eminingi inciphile, ilamagodi njalo isigugudekile. Uthi kodwa ubunzima obukhona yikuba imali engena esitsheni sikahulumende incane, kudalwa ukuba inengi kalibhadali imithelo okuyikho okwenza ukulungisa imigwaqo kube nzima.
Silezi zalwane ezihlala zikhonona ngesimo somgwaqo kodwa zingabhadali imithelo. Laba baqhubeka befuna ukulungisela imigwaqo ngezinga eliphezulu. Kodwa umbuzo usekuthini, ngobani abazabakhokhela leyo mali ngoba basebenza befihla imali zabo?
Umnumzana Christopher Shumba, okhokhela uhlangothi lwe Rural Infrastructure Development Agency, uthi ezinye zezizathu imigwaqo ingalungiswa ikusweleka kokuzimisela kukahulumende, esipha umzekeliso womgwaqo wenkayi Bulawayo osugugudekile.
Umgwaqo lona wasusebangeni lokuphela, kodwa ngesizathu sokungazimiseli owayolungisa wakhalala wawuchiya. Sikhuluma kunjeakusela mgwaqo kodwa imali yaphuma eningi.
Abe-Transport and Infrastructure Development bathi ukulungisa ikhilomitha eyodwa yomgwaqo kubiza izigidi ezimbili zamadola emelika, 2 million okuyikho okubangela ukuba imigwaqo eminingi ichiyelwe phakathi, efana lomgwaqo osuka eHarare usiya koBulawayo owamiswa ukulungisa ukwehlukanisa ukuba yi-dual carriage way. Abohlangothi olweZimbabwe Institute of Engineers baveze ukudana ngezinga izifundiswa zakuleli ezibaleka ngalo siyafeza ubuncitshi bazo bokuba ngamanjinela kwamanye amazwe agoqela eleNgilandi, besithi lokhu kufuze uhulumende akuhluzisise. Impendulo yembangela le uzayazi. Eminye yemigwaqo esigugudekile igoqela osuka eBaitbridge uquma koBulawayo usiyathutshela enyakatho yemaNdebeleni eVictoria Falls, kodwa uhulumende usesungule uhlelo lokulungisa lomgwaqo emangweni weWange. Bathembisa njalo ukuba bazalungisa lowekhwe kwekusiya enkayi usiyathutshela eLupane ukwenzela ukuphungula umango wezihambi. Omunye njalo abathembisa ukulungisa ngwekaroyi equma eBinga kusiya eVictoria Falls. Ngimele iStudio 7 ngiseVictoria Falls, ngingunokuthaba Dlamini.
The Voice of America.
Abahluli yomthethwandaba waphezulu owe High Court bathi sebevumelene ukuba baphange ukukhetha izindaba zonke eziphathelane lokhetho ezisemthethwandaba okwamanje. Leli dala linqume njalo ukubana ibandla le-MTCT le-Commission ebona ngezokhetho eyeZimbabwe Electoral Commission kumele babhale ama-affidavits besitsho icele labo kudaba lwamalunga awe-MTCT angamashumi phose athoba munemunye 87 adinga ukuvunyelwa ukuncintisa kukhetho lwenyanga ezayo. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Ekhuluma emthethwandaba waphezulu owe High Court, uMahluli Gwenda uthi isikhathi sokhetho sesifikile sithi kumele indaba zonke zokhetho zilungisiswe ngokuphangisa. Kudaba lwanamhlanje lapho amalunga awe-MDCT afuna ukuvunyelwa ukuncintisa kukhetho esithi alelwa lidale nomination court ngesizathu sokuthi lapho esebhadalele indleko yokubhalisa bebonke izekhi yala ukuyamukela isithi ngayila michina yeswipe. Igcweta le-MDCT umnumzana Love Momaduku ukhulume ngodaba lolu.
We will then accompany those affidavits of evidence with our own detailed legal arguments.
Ibandla le-MDCT lezeki lizabeka ama-affidavits edalele umthethwandaba ngomvulo. Izeki izabeka amaphepha ayo ukuthi uMahluleli uzakhupha isinqumo sakhe esebenzisa lokho okuzaphuma edala.
Umaduku uqhubeke esithi uMahluleli uzasebenzisa amaphepha abo ukupha isinqumo ngodaba lolu kuvikezayo. Umaduku uthi udaba lolu soluthatha isikhathi eside esithi kumele udaba lolu luzwakale masinya. Isinqumo sodaba lolu uthi sizazwakala ngevikezayo ngolwesithathu. Ozancintisa emele ibandlaleli koBulawayo unkosazana Nobuhle Njiweni uthi udaba lolu luphazamisa amalungiselelo ebandlaleli.
Kakhulukazi thina okusihlukumezayo ukuthi isifiso sethu lathi njengebandla and njengama-candidates bekuyikuthi singene ekhethweni, lathi sikhethwe nxa abantu bele-confidence kithi basinike that mandate akade bevele besiphe yona before to represent them. So we feel like our rights are being infringed ngokwaliswa kwethu ukuthi lathi siparticipate ekhethweni lolu.
Lokhu kugcizelwe ngomunye umsekeli webandlaleli obesemthethwandaba umnumzana Boas Mangamiso othi njengebandla bazaqhubekela phambili belwisa ukuba bavunyele ukuncintisa kukhetho.
Elizweni leZimbabwe vele kunjalo vele kumele ulwe ungayekeli ulwela amalungelo njengamaZimbabwe asiyindawo So loko sikujwayele even ngesikhathi upresident Tsvangirai ekhona kwakuhlala kusilwa abantu babehlala besilwa towards an election.
Kule ndaba eziningi ezisemthethwandaba ezimelele ukwahlulelwa kunomination court zamalunga amabandla ezombusazo aphikisayo adinga ukuvunyelwa ukuncintisa kukhetho ngolwesithathu. Idale le High Court livumele unkosikazi Elizabeth Valerio owebandla le-United Zimbabwe Alliance uza ukuba ancintise kukhetho ngemva kokwalelwa ngabezeki besala ukuthatha imbadalo ngedola leZimbabwe lama-RTGS ngesikhathi ebhalisa i-nomination court. Kunje ibandla le-CCC lilabameli balo abalitshumi lambili 12 abamelele isinqumo somthethwandaba we-electoral court koBulawayo ukuze bazi ukuba bazancintisa loba hatshi. Ukuthi oncintisa izimele umnumzana Xavier Kasukwere naye umelele isinqumo seSupreme Court ukuze azi ukuba uzancintisa. Ngimele isithu 7 ngiseHarare ngimlondolozi Ndlovu.
Uhulumende uthi umongameli Emmerson Mnangagwa uzaphatheka emhlanganweni we-Russia-Africa Economic and Humanitarian Forum ozaqhutshelwa kwele Russia kusukisela mhla ka-27 usiyaphela mhla ka-28 kwilinyanga kantulikazi, lapho abazalobelana khona izivumelwano zokusebenzelana leziphathamandla zakwele Russia. Isikhulumeli sogatsha olubona ngobudlelwane beZimbabwe lamanye amazwe omhlaba umnumzana Livit Mgejo uthi umhlangano lo uza kupha ithuba eleZimbabwe lele Russia ukuthi aqinise ubudlelwano bawo. Umhlangano weRussia Africa Summit ngowesibili ngemva kokuqhutshwa kwakuqala ngomnyaka ka-2019. Abaholi bamazwe aseAfrika bazahlangana lomongameli Vladimir Putin wele Russia bekhulumisana ngokuchiyeneyo okugoqela ubudlelwano kwezenotho. Lomhlangano ufana lalo owasungulwa ngoye ngumongameli wele Melika umnumzana Barack Obama ngomnyaka ka-2014 owe-US Africa Summit, onake owaletha ndawonye umongameli weMelika lenkokheli yase-Africa bekhulumisana ngokuqinisa ubudlelwano babo. Umhlangano weMelika lenkokheli ye-Africa owesibililo uqutshwe ngumongameli Joe Biden nyakenye. Untungameli Nkomo we-Studio 7 uxoxe lofundisa ezombusazwe ekolitshini eleWits University kwele-South Africa uDr. Jethro Mpofu ngokuthi ubona njani umhlangano lo owe-Russia Africa Forum ozayo.
Umhlangano wona ungabe uqakathekile ebuhlobeni beRussia lobuhlobo beAfrika leAfrika obudala kakhulu njalo buhlobo osobuzithola bumima ngizonzo ngenxa yomumo womhlaba ukuphenduka kwama-superpowers lempi lese-Ukraine osokusenza ukuthi ama-superpowers abuze amanye amazwe ukuthi wena umi kuphi, wena umi kuphi, wena umi kuphi. Ngakho bona ubuhlobo beRussia neAfrika bubalulekile, siyabazi njalo budala. Kodwa ke nxa sokubuya iZimbabwe siba lesimanga ngoba ngaphansi kombuso wezanu PF iZimbabwe yehlulekile ukusebenzisa lokugcina ubuhlobo bayo lomhlaba entshonalanga lempumalanga ngenxa yendlela nje yobuhuquluzi. Sokukaningi sizwile kuthiwa mega deals, izivumelwano ezinkulu, ama-contract asabekayo ukuthiwa asayiniwe. Lawo ma-contract akaze alethe lutho phambi kwamaZimbabwe etafuleni lamaZimbabwe. Siwabona ku-Gold Mafia, siwabone abadlelana lohulumende leZANU PF bethenga izimoto ezidulayo ezisabekayo, belala phezu kwemali, beqamela izitina zemali abantu beZimbabwe belambile. Ngakho akula nto singayitshayela izandla ngokuthi kuthiwe uMnangagwa uyesayina izivumelwano eRussia eziyabuya lomnotho. Akuzange kwenzakala njalo asithembe ukuthi kungenzakala namhlanje.
iRussia ngelinye lamazwe athuthukileyo asezisondeza kakhulu kuzwekazi leAfrika. Siyazi iMelika layo yenza imhlangano labakhokheli beAfrika imhlangano ye-US Africa Summit, kanti leChina layo iyazisondeza kakhulu kumazwe aseAfrika. Ungathini kahle kahle ngalokho, kuyini okwenzakalayo?
Kulomba umbango baba kulobudlwangudlwangu kubangwa iAfrika bathi ngesilungu yiscramble for Africa. Umbango lo umdala usukela khona le kubo 1884-1885. Zonke lezi ke inkunzi zomhlaba ama superpowers afisa ukuthi iAfrika ibe isphere of influence or ibe indawo lapho isandla sabo lomlomo wabo okhona. Ngakho kulo mncintiswano ukuthi onguye khona eAfrika, onguye ophethe eAfrika, onguye othandeka eAfrika ngubani. Ubuhlungu nje ukuthi iAfrika kayikabi kwazi ukukusebenzisa khonoku kufunakala kwayo emhlabeni ukuthi ngakunje iwasebenzise lawa-ke ama-powers alwela umngcele, alwela isabelo lase-South Africa ukuthi umnotho uze ebantwini, amandla aze ebantwini, le nkululeko ize ebantwini. In other words, ngesilungu, Africans have failed to take advantage of the interest economically and politically that Western and Eastern superpowers have in the continent. Behlulekile abakhokheli be-Africa ukusebenzisa ithuba leli lokufunakala kwe-Africa emhlabeni ukuthi kuze umnotho ebantwini base-Africa kuze inkululeko lenjabulo. Ngakho yikwehluleka kwezwekazi le-Africa lenkokheli zalo ukuthi lisebenzise leli thuba elihle kangaka.
Ukumele ziluphathe njani izinkokheli zase-Africa lolu daba?
Kumele ziluphathe ngokuthi njengoba linamazwekazi angaka, linaziqhwaga zomhlaba lifuna lokhu lalokho e-Africa, nathi sifuna lokhu. Kube nokuntshintshana, kube nama-trade-offs, njalo kube nama-concessions ukuthi hayi imali izogubha igolide kuleli, yakhani izikole ezingaka, ligubha imigwaqo engaka, lakha amabhilidi angaka. Kwenzele ukuthi umnotho lo ngaphansi kwenyawo zama-Afrika, ama-Afrika awubone, awuthinte ngezandla, awuphile. Asikho okwenzekayo. Okwenzekayo ukuthi bayabuya bezovuna, bathatha abakuthathayo bahambe. Sisibalesile imilindi engelagolide, imilindi engeladayimana, njalo lokho silambile. Bekumele ukuthi ngayo inkokheli zase-Afrika ziyakwenza ukuthi hayi sizodla ngesilakho. Lokho okufunwa yi-China, lokho okufunwa yi-Russia, okufunwa yi-America e-Afrika bazokukhokhela, bazokubhadalela. I-Afrika isalela iphefumula ngcono. Akukenzakali lokho ba.
UDr. Jethro Mpofu ufundisa ezombusazwe ekolijini Elevitz University eliwele South Africa. Limuzwe ixoxa lapho ecingweni loNtungameli Nkomo weStudio 7 eseBhilitane. Kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane, unobhala obona ngezemali kuhulumende welemelika uTreasury Secretary Janet Yellen uthi eleVietnam liqakathekile kakhulu emsebenzini wokulungiswa kwemishina emincane yokubunjwa kwemishina emikhulu yakulezinsuku eyentuthuko kwe-global semiconductor supply chain. Ngakho ke uthi kuqakathekile ukuthi kube lobudlelwano obuhle phakathi kwemelika leVietnam. Inhlanganiso ezizimeleyo ekuzikumsebenzi wokuphathiswa kwempilakahle yengqondo lezibona ngabasakhulayo kwele Sierra Leone, abe-Mental Health and Youth Advocates Groups, baxwayisa uzulu ngokukhula kodubo lokusetshenziswa kwezidakamizwa zohlobo olubizwa ngokuthi kush kwabasakhulayo. Ikush ibikwa ilungiswa ngemithi ehlanganiswe lezihlahla ezigoqela imbanje. Kuthi-ke iziphathamandla zesigodlweni se-Democratic Republic of Congo, iKinshasa, zibika ukubana umsebenzi wokulungisisa inkundla zemidlalo kulelo dolobho usukuzinga laphezulu. Lokhu kwenzakala ngesikhathi kulungiselelwa imidlalo emikhulu yamazwe akhuluma isiFrench, eye-9th edition of the Francophone Games, eqala kulelo dolobho mhla ka-28 Ntulikazi. Lanxa uhulumende sithi iningi labantu elizweni alisacitshelwa ugetsi mahlayana ngohlelo lwe-power shedding ngenxa yokulungiswa kwesitishi sika-Unit 7 lo-8 ewange thermostation, ezinye izakhamizi zithi zilokhe zingawatholi ngoba kwezinye indawo alokhe ecitshwa. Umeli webulawayo edalela ephalamende unkosikazi Jasmine Tofa okukomiti ebona ngeziphathelane lamandla kagetsi kuleli dale uthi u-Unit 7 lo-8 abakalunye okupheleleyo, njalo lokhu kuzabangela ukubana u-Unit 1 lo-2 baphange bengasasebenzi, okuza kwenza uhlupho lokusilela kwamandla kagetsi luphenduke njalo. Utshele usandekile emhlanga weStudio 7 ukubana olunye uhlupho ngolokwebiwa kwemichina yamakebos osokubangele ukuthi inenge lihlale emnyameni. Asizweni ke ixoxa kabanzi ngalolu daba kungoxoxo le ayenzile usandekile.
Yesibili amagesi kwamanye amalanga ayabekhona kodwa okukhona ukuthi khona u-unit 7 no-unit 8 laba kukhanya ngesilungu kuthiwa kwakho constant i-ministry of energy ithabe masinyane because ilo-unit 7 no-unit 8 basaqalisa kusaba okuthiwa ngama-teething problem kumele ngakuthiwa kuyayengezelelwa ilokuzeni ukuthi amagesi aba maningi. Njengoba kulama teething problems unit 1 lo unit 2 madala kakhulu ngathi la ukho bayafaka imali ku unit 1 lo unit 2 because sebeqede ngama teething problems sizafika ukuthi u unit 1 lo unit 2 bazaba lama problem ama breakdown. Njengoba kuqanda kulezi nsuku amagesi ayafunakala kakhulu ayadonswa kakhulu ufica ukuthi amagesi one day aphezulu one day aphansi olokho kuhlupha ngathi lapha kobulawayo yindaba yokureplace ama-cables ayabe edontshiwe izafica ukuthi abahlali bakobulawayo lokho besiba ne-problem yokuthi bathole ama-replacement cables or kwesinye isikhathi bayawabhadalela ama-cables wona lawo izesi ingaba-refund.
Kuyini okungenziwa kahle kahle ukwenqabela ukutshontshwa mahlayana kwama-cables lawo?
Ye, SIC kurekomendile kulokuzeni ku-Ministry of Power and Energy ukuthi khona bahavese or bathathe ama-copper cables akhona bathethe wonke bareplace ama-cables lawa amatsha afakwa instead of ama-copper cables. Yikho okuzoyenza ukuthi kungabi le problem yokutshontshwa kwama-cables la yenzakala. Angazi ukuthi kuyini okubamisayo ukuthi bakwenze khonoko.
Ye, siyabona njalo lokuthi labo abatshontsha imitshina le yama-cables begwejwa iminyaka eminingi ejele akuncedisi yini lakho lokho?
Sithola ukuthi iningi labantu ababanjwayo ngabagwejwa balutshwane abagwejwayo. Uzafica ukuthi khona kobulawayo yikho kutshontshwa kakhulu kakhulu ama-cables zafica e-Woodville kakhulu kulama-cables ungahamba kuma-groups nje zonke kuyatshontshwa ama-cables inside kuyatshontshwa ama-cables ezindaweni ezithiyeneyo ama-cables ayatshontshwa. So kumele kube nesitshengiselo esizayethusa abantu abatshontshayo ukuthi ama-cables angatshontshi umuntu uyangena ejele.
Kodwa singathi kahle kahle isimo samagetsi sesingcono elizweni
ngakathesi i-load shedding iba khona. Mina ngihlala emakhamhlophe izolo bekune-load shedding nje abanye abantu labo bekhuluma kuma-groups ukuthi bane-load shedding. So kutho ukuthi njengoba ngithile sithabe masinyane kwesinye isikhathi uzafica u-unit 7 lo-unit 8 kumele bayenze the 300 megawatts per day kodwa kwesinye isikhathi uyathola bayafika kuleveli yona leyo kwesinye isikhathi bayehle kakhulu.
Ulo-ke ngumeli webulawayo edalela ephalamende unkosikazi Jasmine Tofa okumkomiti ebona ngeziphathelane lamandla kagetsi kudaleleli obexoxa ecingweni losithandekile emhlanga owe-Studio 7 ekobulawayo.
Ithi woza woza Friday my darling, woza Friday umsebenzi ubokile.
Kuli viki kuhlelo Woza Fridays lomculi osacathulayo yena ke ohlabela umdumo wembaqanga uSiyabonga Justin Mbane odabuka eLwagwere Chamba ohamba ngegama lakhe lezomculo elithi Gupta langempela. Asizweni ke ixoxa lomsakazi weStudio 7 uEzra Chizaspanda.
Why Siyabonga wasuka enkabazwe ukuyadinga amadlela aluhlaza eMzansi lapha zipha igama elithi Gupta langempela esebone amaIndia ayebizwa Guptas ayedume kakhulu eSouth Africa kwezomnotho asizweni kuye ukuthi uzalwa kubani
Kombano evungu endaweni yaselwagwelo emaplazini farm number 27 elomculo iGupta langempela lakwaMsendo
kathi esithe icula uGupta
baqala ukucula ngo 2020 lapho engangibambisane khona nensizwa ukuthiwa uzamcholo isikhukhula sasenkayi lapho sasishaya khona umculo kamasikandi ngase ngiyatshintsha ke mina okwamanje ngiyenze ama single asemathathu awodumo lombhaqanga
wathinteka ukungena kwezomculo ngokubukela lokulalela abanye abaculi
kwezomculo ngangibukela kakhulu kulensizwe yase South Africa igama layo kuswa uMashwabani yakwaNongoma indoda engibukeleka kuyo kakhulu iyona engenze ngathanda lesici somgxobanyawo ingakho ingaze ngagxela wonga ngena ngabuthanda nakhona sisazosebenzisana siyaxhumana khona kuma social media
Kuptala ngempela uyatholakala kuye yonke indawo lasemakhasini okuzilibazisa kunye lasebulenjini be-internet.
Umculo wabi kwa-social media uyatholakala kwa-Facebook, kwa-WhatsApp, usazotholakala nakwu-Spotify, nakwu-YouTube. Nakuma USB usazotholakala uma ngabe umuntu ezela kini mathupha.
Usiyabonga uthi uzaphumelela kakhulu kwezomculo. Yikho nje eli Gupta langempela. Nguye besileke uhlelo waza. Oh, za Friday. Libele impela sode enhle. Igalo ngeze Jesus Banda. Siyabonga.
Mbali ukholisile umculo okaGupta langempela umculo ke womdumo wembaqanga lingakhohlwa ke namhlanje ku Live Talk ubana siqhubekela phambili sikhangela amalungiselelo okhetho olukhulu olokudinga amakansila amalunga edalela eParliament kanye lomongameli lonake oluzaqhutshwa mhla ka 23 Ncwabakazi lonyaka silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo sithi libe lempela sonto elithukela ngoPractice Jeremiah. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.